ungakhohlwa ukuthi le lokuzini ye G4 yayikhona ayiphelanga ikhona la kahle kulabathengisi abakhona ephasini lapha ade bele sikhona lala kube sebenzisa indlela yabo yabo mgabe le akade beyisebenza so la kahle ukuthi bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khonapho bantu sebebhekele ukuthi vele babethengisa abantu babethengisa bayisebenza le-opposition akucatshanga lokhu kusebhekele kakhulu kwindawo zene ezilamongamelanga yenzanga khona kuhle kodwa bona uthole i-m p wakhona lama-kansilas akhona ewini
lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe-G4
akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonokho ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa kuhambe kusuka khona kuyadingisa into ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hanye ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakhonokuthi umgalo wathi so i-election indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uthamisa ephuma out in the open umgalo phela umuntu wabambaibandla lele kwesikhathi eside ukuthi kulabantu fikile abasimpathayiza naye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yibo abantu ade besenza yibo ade beshayela ibhora egameni
ungabe kusitsho ukuthi kuloko xabana yini phakathi kwebandla lezanu p f ngoba samuzwa umongameli mnangagwesithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba i-impeachment
ukuxabana akukho nje ngaleyo ndlela sithandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina ababi abakhona phakathi kwezwe yikho ubona tengisa lesehlakalo abona into eyayenzakale -white city wakutengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinje abayento zokugama ezifana nezinto zokutshayela ibhora egameni
kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwana ngoba nxa umongameli sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sihambekile-ke okusika ngayi ukuthi ibandla lezanu p f lizakuhamba njani khonokho ukuthi selibonile ukuthi kwabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe bengabi khona phakathi kwabantu
kuyini okungalunganga ngalokho
akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi you belong to the party wena uthi usephathini enje kulo mongameli wakho ephathini ukuba sephathini yindaba ongazimele ube yindipendenti kubuke yini ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokhu akuzake kube khona vele njalo khonokho vele khona kodwa kungatholakala kulobuphakathi uyawuvele usuzixoshile vele ephathini.